wawina wathi esewinile ikoti yathi yena loko ukuthi ukhereke ngebandla liphasi sakungeni loko ngokweni sase sikhuluma sayenzetwa iyetwa okuthiwa khona i-out of court settlement sakhuluma lo kereke sabona ukuthi hayi akasingeke samnika igala savumelana naye ukuthi okay wangena kuparlamenti le ticket ye-ZANU PF ngoba ama-forms akungenisa kukhetho ayengezanu PF. So akuna ndaba yokuthi uGolesi asukume ku-endini esithi yena ukereke kasiwe muntu we-ZANU PF. So kwasukuphinga sokunjalo ukuthi hayi thina sivume ukuthi hayi ukereke use-house yeparlamenti under our ticket njenge-ZANU PF.
Yeah, bona abe MDC bathi bona kukhanya umthetho usetshenziswa ngokwehlukeneyo ngoba bona ababa ababaxotshayo bayaphela uba ngamalunga edalela eParliament. Ungathini wena ngalo?
Hayi wasiko into ekhona ukuthi abe MDC labo bayahlule ukuthi bayenzi ngiyathi mina abakwanisi labo ukuthi balungise indaba yabo kuhle ku-court. Thina yethu sabona ukuthi asiwini ngoba ukereke wangena kukhetho under i-party ticket ye-ZANU PF. Ukuthi sikhulume thina sisi thina hayi asifuni ukereke kasiwe wethu akuyenzi ngoba ule ticket ule birth certificate e-ZANU PF so ngumntana yethu. Finish ibhora siphela khonapho. Ama-MDC labo nxase befuna ukuthi bakhuphela babathi ngebe-remedial ngoba aba-remedial kumele bangena kukhethe bangebesebenzise ama-forms e-MDC base beyenza ukuthi sebephuma ku-MDC ngokwabo lokho kabakhulume bodwa epatini yabo bahambe nxa besiya bahambe kukhoti bayabona ukuthi ebekhoti bathini ukuthi baya bavumela yini bona bathini anti ku-MDC obithi bathi bakhothi otshangilayo bamfuna ukuthi bamwenzi bamufake ku-disciplinary committee utshangilayo wayesukathe lake ufuna ukubathi abaveke ku-disciplinary committee so ngolawo ngama-internal problems abakwazi